Kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhlaka 5 kumpandula 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje,
ukuphambanisa kakhulu nga umuntu ebotshelwa ukuhlabela ingoma.
Ukhulumende weZimbabwe uqhubekela phambili ebopha amahlana abafikisayo.
Hlangana lokhu kwe-Union of Broadcasters kuzancedisa ukuthi sizwe eminye imiqondo eyabanye abantu abahlukeneyo.
Umsakazo we-Voice of America usuyingxenye yenhlanganiso ye-African Union of Broadcasting. Umlimi usebenzisa umthambiso womvundla ekwenzeni imvundiso ye-fertilizer lokubulala izinanakazana ezidla amabele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Owesilisa obotshwe ngomvulo esethesa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa eBeitbridge ngemva kokuhlabela ingoma esola uMnangagwa esithi nguye obulala umnotho weZimbabwe umiswe enkantolo namuhla wakhululwa ngemali yesibambiso ibail yamadola asemelika likhulu $100. Umsolwa uEzekiel Chiradza ungunogada osebenzela umansipala weBeitbridge njalo ubemela ngamagqetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights umantshi uThakudzwa Gwazemba umlaye ukuba engalokothi ethusele abafakazi futhi kumele ahlale kukheli ayethulele inkantolo icala lakhe lize liphele ukuthoniswa. IZimbabwe Lawyers for Human Rights iyakusola kakhulu ukubotshwa kukaChiradza isithi kuveza sobala ukuhlukuluzwa kwabantu lokwephulwa kwamalungelo abo nguhulumende kaMnangagwa. Lanxa kulicala ukuthuka umongameli phansi komthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act, ividiyo ebotshelwe umsola imveza echothoza uMnangagwa hathi ukumhlambaza. Amapholisa athi kuvidiyo le uChiradza ubencoma njalo owayekhokela ibandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa. Sizalethulela ingxoxompikiswano phezu kwalolu daba ngokuya kwehlelo lingayikhatshana. Inkampani yezisa lamuhla iqhube umhlangano lenkampani yeChina elenjongo yokuthuthukisa inhlelo zamandla kagetsi eZimbabwe emhlanganweni osaqhubeka owamazwa kuzwekazi leAfrika leChina owalonyaka oweForum on China Africa Cooperation, wona ovulwe ngokusemthethweni ngumongameli walelo lizwe uMnumzana Xi Jinping lamuhla. Umongameli Emmerson Mnangagwa okulo umhlangano wethule umbiko wakhe kweminye imiyemibuthano eqhutshwa kulomhlangano lapho athe kufanele amazwe e-Afrika aqakathekise ukusetshenziswa kwemitshini yakulezi nsuku, kutsho ugatsha lukahulumente olubona ngokwethulwa kwembiko. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlangano we-Studio 7 uxoxelwa uMnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungulayo ezombusazwe njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Green Africa Technologies.
Ubututha bethu busekuthini nxa sisayina lezi zivumelwano njengelizwe njengamankampani? Sisayina lezi zivumelwano sinika abanye abantu ezizizwe ukuthi zizocupha kithi, kodwa thina singelalutho esilutholayo. Bona bahlakaniphile, thina yithi esiyabe singena kuzivumelwano singacabanganga ukuthi thina singenzani. Ke nika umzekeliso ukuthi nxa singasayina isivumelwano neSingapore, iSingapore ukuthi kayibuye lapha eZimbabwe mhlawumbe izothola lithium, lathi kumele futhi sithi kiSingapore thina wena Singapore nxa lithenga lithium thina sile nyama yenkomo lapha, thengani ibhifu yethu sibe le market lathi enkomo zethu, bese siphenduka lapha silime futhi. Inkinga yakhona ukuthi izivumelwano zakhona zingaze zisayinwe. Abantu beZimbabwe sithanda ukukhuluma kuphela, msakazi ungabiza umhlangano wokukhuluma kobulawayo lapho uthela asibe sizokhuluma ngento eyenzakalayo kudala ngezaphu nezanu sabe sigcwalisa isidulo kodwa ungathi asikhulume nini ngebusiness ukuthi singenza njani ukuthi kubudlelwano lobo ama-bilateral agreement lawa asayiniweyo njengabantu bakobulawa njengabantu bezimbabwe ukuthi siqwalise lathi ukuthi sibenefite akula mpu ocabanga khonoko esifunayo ukukhuluma kuphela silama PhD ama PhD akona wonke useless unless and until siqalise ukuba practical in our thinking le mfundo yethu ama university etonast labo lupane aqalise ukufundisa abantu abangama industrialists abantu abangama innovators uhulumende angaza sign agcwalisa i-library isivumelwano lezi nxa singatshintshanga ingqondo zethu sakhipha ubugqili esabutshiyelwa ngama-British abasifundisa ukusebenza engithi mina i-training for servitude sifundele ukuba ngo-accountant si-account imali zikabani amakhampani akhona engasekho unless we begin sisilahle le ngubo yobugqili esengqondweni yethu ama-agreement lawa soza sincede lutho.
Lo ngumnumzana Angliston Sibanda ingcwethi ecubungulayo zombusazwe njalo ngumqondisi wenhlanganiso ye-Green Africa Technologies. Ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga owe-Studio 7 ekobulawayo. Umhlangano wabasakazi abavela kuzwekazi le-Afrika langaphandle oqhutshwe inhlanganiso ye-African Union of Broadcasting ufike emaphethelweni Hebron namuhla lapho inhlanganiso le eyamukele khona amalungu amahlanu amatsha agoqela umsakazo we-Voice of America. Inhlanganiso le ithi inhloso yokuthi iqhubeke iqhela ngaphandle kwezwekazi le-Afrika. Intatheli izindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube osethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHebron kweleBotswana.
Eminye imisakazo esingene kumhlanganiso le iguqela iSputnik, iRussia Today, iMuslims Television Ahmadiyya kumbe MTA Africa kanye National Radio and Television Administration of China. Lokhu kutsho ukuthi inhlanganiso lezi zona ezidabuka emazweni angaphandle kwezwekazi le-Afrika kodwa zisakaza e-Afrika zizenelisa ukwabelana inhlelo eziphathelene lezwekazi le-Afrika leminye imisakazo engamalunga awe-AUB. Wakademele i-VOA kulo mhlangano umqondisi wenhlelo ekhangele ngeze-Afrika umnumzana Mamoyo Hamza uthi kulinyathela eliqakathekileyo ukuthi babambisane leminye imisakazo e-Afrika ukuthuthukisa inhlelo zikaZulu.
African broadcasters, they are very much aware of what is going on in the world.
I-AUB ivule amehlo ngokwenzakala emhlabeni jikelele. Ngakho ke kuyathabisa ngoba sonke sizadinga amacebo okuhambisa phambili uhlelo lokusakaza e-Afrika.
Umnumzana Abdul Say okademele umsakazo weGambia Radio and Television Service ekhuluma ne-Studio 7 ongcome inyathela elithethwe ngumsakazo we-VOA kanye lamanye ukuthi angene kunhlanganiso ye-AUB.
That's very, very important. It shows that the wider world is accepting and is recognizing the work of the AUB.
Kuqakathekile kakhulu ngoba kutsho ukuthi umhlaba wonke jikelele usinanzelele umsebenzi wenziwe AUB. Kuyatshengisa njalo ukuba amazwe angaphandle azimisele ukuqhuba ibhizimusi kuzwekazi le-Afrika.
Unkosikazi Chelby Karima ongumqondisi ubona ukwabelana kwenhlelo eziphathelene le-Afrika phakathi kwamalunga e-AUB uthi inhlanganiso le isitshengise ukuthuthuka yikho isenelisa ukukhanga amalunga avela ngaphandle kwezwekazi le-Afrika.
Umhlangano lo uqakatheke kakhulu ukuthi sithuthukise amalunga ethu awe-Afrika njalo futhi sibe lobudlelwano lemisakazo engaphandle kwe-Afrika. Lithuba elihle ukuthi sitshintshane imibono etshiyeneyo.
Kusenjalo uHamza uthi umhlangano oqhutshelwe eHebron utshengise ukuthi abasakazi be-Afrika bazimisele ukuguquka phezu kokuntshintsha kwesimo esilethwa kakhulu yikusebenzisa imitshina ukuthapha indaba okugoqela ukukhalipha kokuzibazela i-artificial intelligence.
That is really encouraging because it shows that people are ready to change, people are ready to use whatever means they.
Kuyathembisa ngoba kuyatshengisa ukuthi abantu bazimisele ukuguquka njalo bakhuluma ngelizwi linye ukuthi bathuthuke ise ezokusakaza kuzwekazi le-Afrika.
Umnumzana Njabulo Ncube umqondisi kumhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum uthi kutshengisa inqubela phambili ukuthi AUB ibe lamalunga avela phandle kwezwekazi le-Afrika.
Ukuhlangana lokhu kwe-Union of Broadcasters kuzancedisa ukuthi sizwe eminye imiqondo eyabanye abantu abahlukeneyo. ayikhona ukuthi sibe sibona umqondo wehlanganiso elilodwa.
Inhlanganiso ye-AUB yasungulwa ngomnyaka 1962 ngaphansi kwegama elithi Union of African National Television and Radio Organizations. Kwathi ngomnyaka ka-2006 yaguquka ibizo yaba yi-African Union of Broadcasting njengoba isaziwa lamuhla. Inhloso yale nhlanganiso ukuthuthukisa ezokusakaza ikakhulu udaba lwe-Africa njengoba lubikwa zintatheli zindaba zezwekazi le-Africa. Ngumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7, ngisabron kwele Botswana.
Nga abalimi bekhuluma ngomfundiso iningi licabanga ukuthi ngumquba otholakala kuzifuyo ezifana lenkomo kumbe imbuzi, njalo abanye bathi fertilizer ethengwa ezitolo. Isikhona enye imfundiso lemithi yabulala izinanakazana ezihlasela izilimo umthambiso womvundla. Asizweni okuningi ngalolu daba kunthathela izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Spanda.
Umlimi omkhulu obulawa umnumzana Million Moyo ulohlelo lokulungisa imfundiso ngomthambiso womvundla eplazini lakhe. Uchaza ukuthi imfundiso le yenziwa njani.
Organic fertilizer. I-fertilizer engala synthetics. Asiyo fertilizer le manufacture ema-factory. Esizondayo kakhulu ngenxa ukuthi iletha imkhuhlane. Konke cancer lapha worldwide kucabangela ukuthi kuvela ema-fertilizing asetshenziswa. Lokhu organic natural ngoba umvundla siwunika utshani lamanzi kuphela, lama pellets abenziwe ngezinto ezinatural.
Umthambiso womvundla bayawukhunguzela esibayeni. Umoyo uthi abalimi abaningi sebefuna wona ngoba bathi uyabasebenzela kwezilimo zabo.
Imvundla nxa ithambisa ichema uyajuluka kuye ngale njengamanzi ezulu ejuluka endlini. Bese kubanjwa ngamagatha ujuluke seyokholektha ngemva ngalo bese sifaka kuma-container. Uyawudawuluta lamanzi nge-ratio of 1 to 5. Sithengisela abanye laba abalimayo asebavusa amehlo babona ukuthi le into esebenza. It's far cheaper as well than i-fertilizer ethengwa ezitolo.
Abalimi bathi umthambiso womvundla imvundiso ekhulisa kuhle izilimo zabo. Unkosikazi Vulisiwe Dube ngomunye wabalimi abasebenzisa umvundiso le.
Sisenzela kuhle kakhulu kuma-vegetables ethu, ezihlahleni zethu, nakuma-fruits ethu wonke. Iravituline le yenza ama-vegetables ethu abe nomehluko nalawa amanye asetshenziswa i-fertilizer ngenxa yokuthi abantu bathi ayahlabusa.
Ngaphandle kwalokho kulabantu abaningi asebethakazelela inyama yomvundla. Unkosazana Gugulethu Nkiwane ulomkhulu wokupheka ethengisa ukudla kobulawayo uthi abantu sebethanda inyama yomvundla.
Inyama leyi siyayixaba, siqale siyixabe kahle nje iphelele sanye i-smell, sibese siyayiwosa, siyipheke nje ngendlela ezihlukene-hlukeneyo. And abantu kulezi nsuku ngani bayayithanda and yiyo hambayo kakhulu.
Omunye othanda inyama yomvundla umnumzana Sam Dube ohlala esigodini.
Inyama yomvundla imnandi kwamagama. Ifuna nje ukuphekelwa kuhle, mina vela ngisadla ibeef sengiphila ngokuthenga umvundla ngiwuxabe kamnandi bese ngizidlela ngesitshwala sami samabele. Into engithabisayo ukuthi sokulama restaurant athengisa inyama yomvundla sokumnando kwamagama.
Umoyo uthi abalimi abangakhathazeki ngoba sesifikile isikhathi sokusebenzisa umthambiso womvundla wenzela ulima ongaguguthekisi umhlabathi. Ngiyimela Studio 7, igama lami uEzra Chisa Sibanda.
Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umntwana wesikolo oleminyaka yokuzalwa elitshumi lane 14 izolo udubile wabulala ababalisi ababili lezinye izifundi ezimbili e-Appalachian High School esabeleni se-Atlanta khonapha kwelemelika. Akwaziwa ukuba umntwana lo ubengenwe yini, kodwa kukhanya engani ngomnyaka ka-2023 kwake kwahlolisiswa izenzo zakhe ebulenjini bokuxhumana lapho okwakucatshangelwa ukuthi wayesethusela ukuba uzathwalisa nzima abanye. Amapholisa atshele abezindaba abe-Associated Press ukuba udaba lolu ekalizange lulandelwe okusukela ngaleso sikhathi. URebecca Cheptegei isizalwane sakwele Uganda owancintisa emidlalweni ye-2024 Paris Olympics kasekho. URebecca obhubhe namuhla watshiswa ngamafutha emota yesithandwa sakhe ngesonto. Ababili laba kubikwa ukuba babebangomhlabathi wokwakha izindlu lokuqhuba amabhizimusi eKenya. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Kwezi phathelane leMelika. Ubudlelwano phakathi kweMelika leUkraine bulakho ukuguquka kusiya ngokuthi ngubani onqobileyo ukukhetho lokudinga umongameli phakathi kwamnumzana Donald Trump lonkosikazi Kamala Harris. Ngalesi sikhathi imikhankaso yabo iqhubekela phambili, akula osecacile ukuthi uzaphatha njani impi ephakathi kweleRussia leUkraine. Ababili laba bakhangelele ukuthi bazakwazisa amacebo abo kungxoxompikiswano yangolwesibili ezaphathwa ngabezindaba abe-ABC News ePhiladelphia. Ezinye indaba eziqakathekiswa ezizalwane zeleMelika zigoqela udaba lwezinotho kanye lolwemingcele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Tim Murungai olandela ezombusazwe eMelika njalo eyisizalwane seZimbabwe esihlala elizweni leli.
Sesifika eduzane ukuthi ingqongqo impikisano ibuye ngolesibili next week. Siyakwazi ukuthi abantu abaningi njengathi simelele ukubona ukuthi ama-policies or i-vision yama-leaders lawa ime kanjani. Ngoba siyakwazi ukuthi umnumzana Trump, he has already spelled out izinto azaziyenza. Many of the projects, Project 2025, spelling some of the things afuna ukuziyenza. Umama uHarris njoba ele 6 weeks in the race and we all contestayo as the president laye kumela buya asitshele ukuthi laye ume ngapi
impi ese Ukraine kanye lase Russia ukuthi umnumzana Trump nga enganqoba ukhangelele ukuthi engaphatha njani lolu daba.
Impi le eloke ichutheka khona ngale eRussia leUkraine. Ngantwa umnumzana Trump ukhulume sithi engangena uzabuya ayiqede within 48 hours. So khonoko simelele ukubona ukuthi kuyabe kuyinto eyenzakalayo yini or it's just ukukhuluma esithi khona hi-electioneering.
Unkosazana Harris yena singakhelela ukuthi engaphatha njani udaba le foreign policy lord.
Nkosazana Harris engangena foreign policy yakhe amboni ijinja too much, but ungantwa sebeza qhubeka behamba ngendaba ze-economy. Ngoba siyakwazi ukuthi kathesi i-Africa bayinike 50 billion yi-China. So i-America la sizabona ukuthi izaba le-conference yona le in Addis Ababa yini okwakuyenzwa khona ngumnumzana Bush, numzana Obama, numzana Clinton kudala laphana ukuthi bancedise i-Africa. So investment eyenziwe yona ngama-China kathesi, I think izayenza ukuthi izinto zempi or i-foreign policy eyamelika layo itshintshe.
Kudaba lwezenotho, sibona wonke amacele enama-policies awo abuya lawo, kodwa umnumzana Trump esola kakhulu ubukhokeli bukamnumzana Biden lo nkosikazi Harris, esithi unkosikazi Harris akula nto entsha angayiletha kwezenotho. Ngombono wakho, izizalwane zeMelika ngubani ezingamamukela kakhulu nxa sikhangela kudaba lwezenotho?
Kundaba zenotho mbona mina unumzana Trump bemsekela. Ngibona kuthiwa i-polling ikhuluma ngama 10% advantage over Harris. Iyona le immigration izinto zombili zona lezo. But siyabona ukuthi kathesi unkosazana uHarris ngakafaki icebo lakhe to full detail ukuthi yena uzabe kuhambisa njani ngendaba zenotho.
Umnumzana Tim Murungai ulandela ezombusazwe elapha kweleMelika. Njengokwethembisa kwethu, sesifikile kungxoxompikiswano yethu phezu kokubotshwa kwabantu mahlayana besethesa umlando wokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa. Kulomsolwa ongunogada kumansipala weBeitbridge uEzekiel eChiradza omiswe enkantolo namhla esethesa icala leli ngemva kokubonakala kuvidiyo ehlabela ingoma esola uMnangagwa esithi nguye obulala umnotho weZimbabwe. Umsola ukhululwe ngemali yesibambiso, amagqwetha athi bedlula amakhulu amabili abantu asebebotshelwe icala lokuthethisa umnanga kwakusukela engena embusweni ngo-2017. Lanxa kulicala ukuthuka umongameli phansi komthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act, amagqwetha athi uChiradza wachothoza umnankakwa hatshi ukumhlambaza. Ukuhlaziya loludaba, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomnumzana Sithen Chiroza owebandla le-CCC, lomnumzana Believe Gawule owezanu-PF onguye osungula lingxoxo.
IZimbabwe lizwe lilemithetho yalo esiyaziyo sonke ukuthi longawaziyo umthetho weZimbabwe emthethweni akuthiwo ukuthi ungephula umthetho ukuthi ubungakwazi akukuvikeli khonokho. Kodwa-ke kule ndlela Nkomo singathi thina ilizwe lethu uhlupho sesilalo silokuthi abantu abantu bengayephula imithetho esebeqala ngokuthi bayahlukuluzwa. Kube kathi ungagameli ilizwe lethu eZimbabwe umuntu engayephula umthetho uyasiya emakhothi. Emakhothi waleyo besebeqala bona bethi aluba kuthiwa izinto lezi izanu-PF but izanu asiyomakhothi, izanu-PF asiyomakhothi, izanu-PF yelo uhulumende but emakhothi azimele wodwa amakhothi azenzela umsebenzi wabo eziqhubela umsebenzi wabo. Xa umuntu ebotshiwe enela cala Nkomo amakhothi afike lahleka phambi lana umuntu engabe kumbe ufuna ukuthi ubani abotshwe kodwa engakacala efuna ntuke la cala konke lokwana into ephelayo. Kodwa okukhona ukuthi kukhona abanye abantu abechothoza kulokuhlophisa lokuchothoza okuthile okukhona kwezombangazi okuthi hhayi kanisehlulekile kanisebulelile kodwa lokwana siyonhlamba leyani inhlamba yokuphephisa.
Nanso baba Chiroza,
yikuphambanisa kakhulu nxa umuntu ebotshelwa ukuhlabela ingoma ngoba umthetho wokuthethisa kudala wakhutshwa imithethwandaba ephakemeyo lapha eZimbabwe. Nase ngifaka ngesilungu sithi ama-insult laws kudala a-strike down yi-Supreme Court ngaseyiyo mthetho yalapha elizweni. Kodwa ngifuna ukuthi ngithi mina into ethiwa yi-caricature yesikhiwa ukuhlabela ingoma kumbe ukufaka isithombe esitshengisa umbusazwe singathi ama-cartoons alawo wezimdeli yinto evunyelwayo emthethweni. So lokho ukuthi umuntu uyabotshela ukuthi umnankagwa sephambanisa umkhonomi kanti vele onguye obambe intambo ze-economy ngobani kasiye yini nalowo mnankagwa. So lokhu yikwephula amalungelo oluntu esathi kusola kumgabe kulokhu kuqhubeka embusweni kamnankagwa. Umnankagwa vele injongo yakhe yayingasiyo yokutshintsha umbusazwe kodwa ukuthi abe nguye umgabe.
Ngiphenduke kuwe baba uGawule, uthe wena ukuchothoza umongameli akusilocala. Ividiyo yomsolwa lo we-Bait Bridge uthi umnankagwa usebulele umnotho. Ngaleyo ndlela lokho kukhanya kuyikuchothoza kuphela. Ngokutsho kwakho ukuthi hayi ukuchothoza kuvunyelwe, ngezinye indlela singathi umsolwa lo akalacala ngakwenzile.
Akukhona ukuthi amazwi kamsolwa angilawo Nkomo ukuthi ngize sile ukuthi uthile yisibili ngoba ukuthethisa Nkomo yikho kulicala emthethweni welizwe leZimbabwe ukuthethisa umongameli welizwe. Kodwa ukusola ukuthi kumbe izinto zihambe kuhle lani lani asiko asonto obuphisayo umuntu akavothelwe khonokho ngoba umuntu wonke ophikisa even nxa becampaigna even abantu be-opposition bayabesithi kulo hulumende yayo khona ubani loku ayenzi kuhle kulani loku bethela abantu khonokho akusekuqala lenana indlela yabezama ukuthi labo bakhombise ngayo abantu becengisa ukuthi hhayi thina singayenza ngcono ukwedlula lokhu kuyikuhlola okukhona okwenzakalayo ayisiyonhlamba leyana nxa kunjalo. Kodwa mina amazwi akhe ulowo msolwa angiwazi ukuthi athini kodwa aluba kade ekhuluma esola ngokwenzakalayo kumbe ngomumo omunye othile hhayi umbono wakhe naye lowo ngendlela abona ngayo. Ukuthethisa ikukhuluma inhlamba ukuthethisa umongameli kulicala kuthethisa umongameli elizweni leZimbabwe uyakubotshelwa khonoku kugwetshelwe khonoku ukuthi thethise umongameli. Ngingazini umhlolwa ukuthi vele yena uyibambe njani ingoma yakhe leyi kumbe kule nhlamba ezithize ezikhona ezithethisa umongameli ezenza ezenze abotshe kumbe kukhona ukuba kukhulunyiwe sibe mbuza ngazingo manje enes waqinise ukuthukini efectivity asikwazi
ngamafichane baba Chirodza akuyiqibe
nga ngingaphambanisi ngibona ngani ngama amalanga umgabe usezaphuma embusweni ukhona othiwa ngulumumba owathuka umgabe ngamazi engingazake ngiphinde emsakazweni kodwa wayophuma discharge ecourt so ngibona ngani nga umuntu eyi-public official eyinkokheli kahulumende umthetho kawumniki ilungelo elokuthi avote abantu mahlayana nxa ethukiwe njalo umthetho kawuvumi ukuthi inkokheli ekhokhela uhulumeni ibophe abantu ngenxa yokuthi abantu sebesole umbusazi mina engibona kuyimbangela lokhu okwenzakala lapha ezweni ukuthi izani yasuka yaba yisiphamaso seRhodesia ngoba phela iRhodesia yayithanda umgabe kakhulu yazi yachiya amaqandayo eCane Flower namanye amakhiwa ayevele ayebamba abantu isihluku ngesikhathi seRhodesia yibo labo bantu abafundisa amapolisa aweZimbabwe indlela yeRhodesia so namhlanje umuntu engenza into encane umbeni thotho zohulumende ezidlalela nje umuntu usuka abotshwe ngoba bathatha imikhuba yeRhodesia abafundiswa ngamaRhodesia.
Mnumzana Steven Chirodza ngowebandla le-CCC obexoxa endaweni lomnumzana Believe Gawule owezanu PF kungxoxo ebilawulwa nguNtungameli Nkomo weStudio 7. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Mthwakazi omhle, mthwakazi omhle, livuka njani basakazi bethu baka Studio 7. Hayi kubuhlungu kulaba abe-CCC abantu abavotshiweyo bavalelwe kwesikhathi eside kangaka bekhululwa kuthiwa akutholakali icala phakathi kwabo. Kodwa sibe sibezwa abantu bekhuluma bethi abantu abaphula umthetho kumele babotshwe njani njani kukhulunywa izinto eziningi kodwa ma abantu bevalelwe kwesikhathi eside kangaka bengenacala kunguwe wena isizalwane saseZimbabwe uzwa njani noma ungasiyena we-CCC noma ungumuntu nje waseZimbabwe nje uzwa njani ngabanye abantu abayenziwa into enje abantu bezanu PF mabeke bebe nozwelo nezizalwane zaseZimbabwe sibonisane ukuthi sonke sizizalwane zelizwe liyi-1.
Thokazi omuhle ngabe njani njani basakazi bami kanti lapho ekhaya omnangakho imithetho yabo le bayibeka kanjani sure nangakho usaphila le mpilo yama-80s abona manje sekubo-2024 hayi kuma-80s ukuthiwa upresident akasolo ungasoli upresident sokulicala hayi khona ye lezi into nakhona kuma-80s ezama-70s president umuntu kumele asolwe umuntu ma ungamsoli vele angeke aze ayenze into e-right that's why umbuso wakhe usawuphethe umbuso okwendlela leya yama-80s ngoba manje kufuneka i-youth manje umnakagwa izinga esikulo manje akafithi shem ngendlela aphatha ngakhona ilezwe hhayi akafithi ukhomba khona mpela ukuthi iqondo wakhe haye umqondo wakhe uphansi kakhulu awukho phezulu if ngakuthi uphezulu nelizwe nga uyenza into ebonakalayo but istandard akuso manje siphezulu kunaye so kumele naye azibone esathatha ukuthi usolo kakhe ngicala no.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Landile lakho kusithumela yena imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo Live Talk lapho sixoxa khona labesifazane ngokuchiyaneyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngutabo kancube.